Lokhu kuphumeenhlanganeni owenzelwe eHarare ngenhlanganiso ye-Practical Action isebenzelana nabe-Renewable Energy Association of Zimbabwe, REAZ. Lapho somabhizimusi abaqhuba umsebenzi wokutholisa abantu amandla awesola eZimbabwe. Umnumzana Nick Moyo wenkampani ye-DG Capital yena-ke uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Abantu abaningi lapha elizweni leZimbabwe abala magetsi, ukuthi labana basemaphandleni laba abala lokho kungabancedisa khona ukuthi bapheke kumbe iy'ngwalo esikolo. So umhlangano lowo ubuthanisa wonke abantu labana abayenzi ilokhuyana okokulungisa kwamagetsi.
Umoya uthi abamabhizimusi abaningi sebelesifiso sokusungula indlela entsha yokuhlawulela indleko yamandla kagetsi adlelela ngene emaphandleni, bese bebhadaliseke kancane kancane abantu sebenawo lawo magetsi.
I-pay-as-you-go ifanana le-locate abakhona nxa okhangela ukuthi abantu nxa bedinga ukuthi bafone bathenge ama-sim cards kumbe bathenge ama-scratch cards ukuthi bafone bathole ukuthi bengafona njani. So labo bathi bona nxa kuyikuthi sifuna ukuthi abantu emaphandleni babe lamagetsi kumbe bathole ukuthi okungabancedisa, kumele kube lokuthi bona bayenze okuthiwa yi-landing okuthiwa ngayithola amagetsi.
Ocubungula ngezomnotho uMnumzana Masimba kutshela uthi yikho kudingakala ukuba lohulumende ephathise ejongane labasakhulayo.
Nxa ungaba le ndlela eyokuthi uhulumende enike imali ezingathi yi-loan, abone ukuthi izimali zangkhona zisebenza kanjani, abone ukuthi zibuyiselwa kanjani izimali zangkhona, unganceda ukuthi abasakhulayo babe lokunye abangakwenza. Babaya befuna ukuthi babekwazi ukuthi izimali zabo nxa bengakunika wena imali le uzayiletha njani, uzayiletha nini, uzayiletha yini ngendlela abayikhangelele ngayo.
Inhlanganiso ye-African Enterprise Challenge enikeza uncedo ithi isiyenelise ukuthola imali ezayinikeza abakungumsebenzi emazweni agoqela iZimbabwe, Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, Mali, Mozambique ne-Liberia lonyaka. Abasakhulayo abaningi abakulo msebenzi bathi ngendlela okudingakalayo okumi ngayo ukuze bathole imali zokuthuthukisa imisebenzi wabo ababoni befinyelela lolo ncedo lwemali, njalo lungaphelela kulabo abamabhizimusi amakhulu. EleZimbabwe lithola amandla elilawo emalahleni e-coal, amafutha atshiyeneyo, inkuni, ugesi nawelangeni awesola. Emaphandleni abantu basebenzisa-ke inkuni ukuthi batholisa-ke isilinganiso sokungamashumi ayishiyagalolunye ekhulwini 90% yamandla abawadingayo empilweni yabo. Kanti-ke emadolobheni inkuni zisetshenziswa-ke kwisilinganiso sokulitshumi lanhlanu kusiya kumashumi amathathu ekhulwini. Abogatsha olubona ngamandla kagetsi batshelele umhlangano ukuba uhulumende ujonge ukutholisa ugetsi kumuntu wonke elizweni. Ngakho-ke ufisa ukuvula isiteji esika ugetsi esebiodigestive kuwonale umnyaka, aphinde avule isiteji njalo esitholisa amandla awesola asiza kusisindo se-100 megawatts kuwonalo umnyaka njalo. Bethi ngaphandle kwalokhu uhulumende kulo mthetho we-statutory instrument SI-147/2010 uvumeza ukuthi okudingakalayo kumandla esola kungenelizweni kungelamthelo wejuti. Imele isitudio 7 eHarare, ngimakupita Ntambe.